Kuyinto lathi sithikele ngobunzima ukuzwa ukuthi ubaba uNdlovu kasekho. Ikanti-ke mina ngena yambona kuthane ngesonto, ngamfice ephathekile kakhulu esibhedlela. Njalo umbiko lo alethe ukudana ebantwini abaningi kakhulu ilizwe lonke jikelele. Kwathi kanti kunjenje kade ngiseParliament, abanye bengakakuzwa, abanye sebekuzwile. Kube yinto edanise ama-politicians amaningi lama-parliamentarians amaningi. Lozulu nje wonke wabamukele lokhu ngobuhlungu okumangalisayo. So ngiye e-airport ukuthi ngiyefika nje lami ngiye embuthanweni khona koBulawayo njengoba sekufikesehlelwe yingozi.
Kuke kwakhulunywa yini ukuthi engaphiwa yini i-hero status?
No, lokho kulohlelo lwakhona baza kubamba njengendlela abakubamba ngensuku zonke. Kodwa of course into njengobaba uNdlovu ngumuntu okade engumuntu omkhulu kakhulu enhlanganweni kusukela kudala kuzaphu lakuzanu PF United, waba nguminista, waba yikho konke. So kusobala ukuthi engxenye anganikwa i-status yena leyo eqondane lamaqhaza.